Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 9 kumabasa 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
sithinqume sihle kakhulu kodwa esesiphuzile kulabo abaphakathi kobunzima omama labantwana abancane abachayo ababulawayo
amabutho amazwe akusadaki agoqela wezi Zimbabwe aselungiselela ukuyaphatheka empini yakwele Mozambique encedisana lohulumende wakulelo lizwe.
Upaul Makopalo ngundoda owadutshulwa ngamapolisa ehlezi emoteni le-girlfriend yakhe.
Imuli yowesilisa obulawe ngamapolisa kobulawayo nyakenye isimangalele umphathintambo wendaba zasekhaya emthethwandaba ifuna ukuhlawulwa imali engange 436,000 US dollars. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 izolo njalo kwatholakala abafundi besikolo se-Sacred Heart eMathebeleland South abangu-55 belomkhuhlane lo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi ayisithupha lasishiyangalombili 68 belomkhuhlane lo. Abangamatshumi amahlanu lanhlanu 55 babantu laba ngabafundi besikolo se-Sacred Heart esigabeni seMathebeleland South. Inani lasebebulewe lubhubhane lolu selokhe lufike kuleli selifike kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1532. Asebebanjwe lomkhuhlane sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 37,052. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bedlula inkulungwane ezilitshumi lantathu 13,305. Abahlatshwe esibili bafika phose kunkulungwane 955. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala selokhe loluhlelo luqale ngenyanga edluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamatshumi ayisithupha 166,543. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amathathu 27,134. Amabutho eZimbabwe lawa kwamanye amazwe akumanyano wesadaki aselungiselela ukuyaphatheka empini yakwele Mozambique encedisana lohulumende walelo lizwe ukulwisana labahlamuki besiMoslem abedlulise amalawulo. Isinqumo lesi sithethwe zinkokheli zogatsha lwe-SADC Troika ezigoqela umongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni oqhutshelwe eMaputo kwele Mozambique izolo. I-SADC ithi izathumela amabutho alobungcwethi thize obufunwa yiMozambique i-technical deployment. Umnangagwa utshele intathelizindaba ekuphendukeni kwakhe elizweni izolo ntambama ukuthi abezomvikela kusadaki sebeqoqa ukuvuselela ibutho lalumanyano ukuze lithunyelwe eMozambique ngokuphuthuma. Siqoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Isinqumo esithethwe yi-double troika ye-SADC siyisinqumo esihle kakhulu kodwa esesiphuzile kulabo abaphakathi kobunzima omama labantwana abancane abatshayo ababulawayo abahlukunyezwayo abadlwengulwayo abenziwa yonke into engcolileyo bengelacala. Bekufanele ukuthi ngabe vele lesi sinqumo sathathwa kudala bavikeleke abantu ngokuba simuntu munye abantu beMozambique lathi singama-Afrika okumele sikwazi ukuthi kungaze kukhala abanye sisukume sivikelane. Lokhane sikubona kusenzeka ebantwini abangenacala eMozambique yinto engafanelanga yamukeleke noma kungaphe Afrika. Abantu nxa belesikhalazo kabangakhali bebulala abantwana bedlungula omama bebulala omama bebulala abantu abangenacala abakhale ngendlela efaneleyo hayi ngaliya ndlela. Ngakho-ke lesi sinqumo siqondile kodwa siphuzile.
I-technical deployment bakhuluma ngani kahle kahle Ncube?
I-technical deployment ligama elisetshenziswa kakhulu nxa kukhulunywa ngobudlelwane bamazwe omhlaba esingathi i-diplomacy. Lanxa kufihliwe okuningi kulo lelo gama okukhulu ukuthi nxa sikhuluma nge-deployment empini sikhuluma ngokuthi sebe siyakulwa yimpi. Okwesibili bazabe bencedisa amabutho eMozambique nge-training ngokwaqeqeshisa. Okwesithathu bazabe bencedisa amasotsha eMozambique nge-intelligence information okuza kwenza ukuthi bakwazi ukulwa kangcono. Bazabe bencedisa njalo amasotsha eMozambique nge-equipment ngezikhali, bencedisa njalo amasotsha eMozambique ngokuvikela ama-borders imingcele. Ngakho kuyabe kuhlangene konke khona lokho nokunye okunengodo okukhulu ukuthi sebe siyakhona impini yimpi bangabe bekubeka ngaleyo ndlela besenzela ukuthi kungazakali kungabonakali ukuthi sekusiyaliwa impi enkulu kodwa yiyo ayizabe iliwa khona ngale Mozambique.
Lo ngalungisiswa njani loludaba ngokubona kwakho Ncube? Ngoba bakhona abanye abathi imibhobho ukuthumela amabutho akusoze kuyiqede limpi.
Kudingakala izinto ezimbili. Okokuqala yikuthi kuqedwe ukubulawa kwabomama labobaba labantwana abangelacala abangabusiwe eMozambique abangabandlulile umuntu abangabeli umuntu abazihluphekelayo. Siyakwazi ukuthi izwe liyana lilobuya ngobukhulu kakhulu, yibo bona labana abantu abahlupheka ngaphansi kobuya ngababulawayo. Lokho kumele kumiswe ngezikhali ngempi ngokuba kayikho enye indlela yokuthi kuvinjelwe lokho. Kodwa kwesibili okuqakathekileyo ukuthi zona lezo zizathu ezibanga ukuthi abantu basukume bekhala ngokubandlululwa enothweni zilungiswe.
Umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Imuli yowesilisa odutshulwe ngamapholisa kobulawayo wafa nyakenye. Umnumzana Paul Munakopa isimangalele umphathintambo wendaba zasekhaya. Umnumzana Kazembe Kazembe emthethwandaba isithi ifuna ukuhlawulwa imali engange 436,000 US dollars. Amagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights ayiwo amela limuli. Athi umnumzana Kazembe losikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga kanye labo Madubula kumele bahlawule limali ngoba ukubhubha kukamunakopa kuchiye abantu bakhe bengasela muntu obanakekelayo. Umunakopa ungomunye wabantu abalichumi iAmnesty International ethi babulawe nguhulumende weZimbabwe nyakenye kuzehlakalo ezikhomba sobala ukwephulwa kwamalungelo kaZulu. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ngibona ngani linyathelo elihle kakhulu leli ngoba uzacabanga ukuthi uPaul Munakopa lo ngundoda owadutshulwa ngamapholisa ehlezi emoteni le girlfriend yakhe. Okwaba yinto eyamangalisa abaningi ngoba wayengenzanga lutho, wayenyela engathi kona yi-threat yokuthi kumbe mhlawumbe kwakuthiwa ubetshontsha kumbe into ezinjalo. Sekuthethe isikhathi kakhulu ukuthi indaba leyi icace ukuthi iyangapi ngoba amapolisa la amdubulayo I think nje yiko beqale kathesa ukuthi indaba yakhona iye court kodwa sekuswa lopho se I think sekunomnyaka into le yenzakala so ngibona ngani lokho abakwenzileyo kuzaba yisifundo kwamanye amapolisa ukuthi behloniphe amalungelo abantu behloniphe uZulu hathi ukuthi nxa behamba nje bephonga ukudubula abantu bebabulala
Abenhlanganiso yeAmnesty International la bakahulumende weMelika bathi kulokwephulwa kwamalungelo okwethusayo eZimbabwe kodwa uhulumende uyakulandula lokho ungathini ngodaba lwamalungelo lolo
Uhulumende weZimbabwe yakaze evume ukuthi kawahloniphi amalungelo abantu uzacabanga ukuthi even ngesikhathi seGugurawond ngama-80s abantu bebulawa mihla namalanga uhulumende weZimbabwe wayephika esita kulantu enjalo
umnumzana Zenzele Ndebele uhlaziya ezombusazwe njalo ulwela amalungelo kaZulu United Nations ibikwa isisenza imizamo emitsha yokucela uhulumende weZimbabwe ukuthi abophe owayisiphathamandla sebutho kwele Rwanda owetheswa icala lokuphatheka kumbhuqazwe owenzakala ngo-1994 umnumzana Protase Mpiranya ukuze ayethonisiswa Iphephandaba lakwele Bilitane ele The Guardian lithi abaphenyi beUnited Nations bakholwa ukuthi uMpiranya ucathe eZimbabwe. Lithi abaphenyi laba bake bakhulumisana lohulumende ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa engena embusweni kodwa kwangaphumi lutho. Umpiranya wetheswa icala lokubulala inkulungwane zabantu lapho kwabulawa khona abantu bohlobo lwesithuthi kanye labanye abesihutu abaphose bafike kusigidi 800,000. IZimbabwe ibikwa igcine njalo umnumzana Mengistu Hail Mariam oyetheswa amacala okubulala kwele Ethiopia. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Mbuso Fuzwayo
singakhangela into yeRwanda sikhangele leyaseZimbabwe kulento ezihambisanayo okungumahluko ukuthi eRwanda ababulala abantu bayabotshwa bathonisiswa kodwa eqinisweni eliphilayo ukuthi uhulumende weZimbabwe laye olegazi so ngesizathu sokuthi uhulumende weZimbabwe olegazi usesiba indawo luba lo lokucatshisa izigebenga eziyabe zibulale abantu emazweni nawo
singabona yini ebotsha umsolwa lo yiZimbabwe nxa ngempela eselizweni
kunzima ukuthi sithi iZimbabwe lilizwe elingabopha izigebenga zihanjiswe emthethweni ngoba lathi bona laba basezihlalweni zobukhokheli beyizigebenga ngokufanayo ungathi uyayilandela indaba kaMpiranyana lezabomengisto kulento eyodwa eyabikhona uzathola ukuthi bona labantu mabesenza amacala ngokunjalo ngabantu ababe sebenezimali eziningi so lapha abantu abanezimali kunzima ukuthi sithi bengabotshwa behanjiswe emazweni abo ngoba either baye besenza ibusiness labo bona labo abaphetheyo kulele lakithi njalo singakhohlwani ukuthi ngemva komnyaka ophelele ngemva kokudutshulwa kwabantu esozibera uhulumende lo wasetha up an international commission ukuthi khangele ukudutshulwa kwabantu kodwa akukho lokho kodwa esikuimplementile so kangiboni izimali babwe inga implementa lokho kungabe kufunakala yiye ekuxoxeni sibili ukuthi hayi bangakwenza lokho bangakuxoxa kodwa kambaboni bekwenza kodwa ungabona bemhambisa kuye bengayisi ukuthi bamhambisa ngoba bafuna justice kuye kuyikuthi sebesenza ibusiness labona labo asebesemandleni kathesi ngaphandle kwalokhu iZimbabwe lilizwe lingazake lathi umuntu kayejeziswa ngoba lilizwe lalolani lezigebenga sibagcinile omengistu lena lo mpira nyana weRwanda sibagcinile so kangiboni lo isingathi siyamhambisa khona ngale ngoba lati abaphetheyo amazi Zimbabweans akhala ngokuthi amaRika kakhulu emaNdebeleni igazi labantu abagcwele indawana ezijene liyakhala likhalela ijustice izihlobo zabantu abafayo omama abaretrayo bakhalela ijustice so ililizwe elingabhelivi kujustice.
Kukhona yini iZimbabwe engakufunda kudaba lweRwanda njengoba layo ilo daba lwegugurawundi oluhluphayo olulokhu lungakalungisiswa?
Kunengi okungafundwa ngento yaseRwanda, kukhona okuzafundwa izigilamkhuba eziphetheyo ezize zabulala abantu, kukhona okuzafundwa nguZulu ukubana ukuze kube lejustice kuqakathekile okokuqala ukubana lezi zigebenga zikhitshwe emandleni. Izigebenga lezi kukhona la zezikufundayo ukubana zingaphuma emandleni ziza kuyathonisiswa yikho zisalela ezikhundleni.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ulwela amalungelo kaZulu. Inhlanganiso ye Tobacco Industry and Marketing Board ithi ikhangelele ukuthi ukuthengiswa kwegwayi kulethele ilizwe inzuzo enengi lonyaka ngoba kube lezulu elinengi. Ukuthengiswa kwegwayi kusungulwe kuthange kodwa abalimi bakhala ngokuthi intengo yalo iphansi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuChera.
Alonyaka ngibone kuzoba lomehluko nxa sikhangela ukuthi igwayi lithengiswa kanjani lapha eZimbabwe. Sizwe iReserve Bank ikhuluma isithi izabhadala enye imali angama US dollars then enye yangkhona angama Zimbabwean dollars. Bebekwenza khonokho sileminyaka emithathu kumbe emine besenza ngendlela leyo. So angiboni ukuthinta lonyaka, njalo ngibona njengani igwayi lilokho liyilo sibili elithenjiweyo lapha eZimbabwe ukuthi liyaletha inzuzo imali yama US dollars eningi kakhulu uwedlula konke ikakhulu nxa sikhangela ukuthi laphana bese ku lockdown bekungela economic activity eningi bathemba igwayi sibili ukuthi lizaba ncedo ukuthi kube lama stocks kumbe lama reserves awama US dollars.
Siyabona ukuthi abalimi bafuna ukuthola imali ethethuthu eyamanye amazwe. Kambe lokhu singabona kubangela ukuthi bengathengisi igwayi labo ngobuningi na bebalekela khonokho ukuthi abasoze bephiwe imali yonke abayifunayo kumbe hayi akusoze kube lo mahluko.
Ngokubona kwami abalimi bazathengisa igwayi kungasenani ukuthi imali abayitholayo inilutshwane eyama US dollars, ngoba nxa sikhangela imakethi yegwayi kulama regulations amaningi kakhulu ukuthi abalimi bayabengelakho wenza i-side marketing njengalokho esikubonayo nxa sikhangela umumbu lamanye ama-grains. Igwayi njengoba liletha inzuzo eningi kuhulumende li-regulated kakhulu ukuthi angibona ukuthi abalimi bengagcina igwayi okwesikhathi esiningi ngoba baye bengelaye ozathenga igwayi langikhona.
Umnumzana Masimba kuChera uhlaziya ezenotho. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald lithi ukuthonisiswa kwamalunga eMDC Alliance uJoana Mamombe loSicilia Chimbiri kuzaqala ngenyanga ezayo. Ababili laba betheswa icala lokwephula iziqondiso zokuvikela iCOVID-19. Iphephandaba leChronicle lithi amapolisa adinga umfanyana wakomadlambuzi ePlumtree otshaye wabulala ugogo wentombi yakhe ngoba emalise ukuphuma layo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani ngiyabingelela ku Studio 7 ngendebele okhulumayo ngithuma eTsholojo esigabeni sasethefoni ngithi ngibonye kubaba uChuma ubaba uChuma inkulumo yakhe ayikhulumayo iyazwakala mpela khomba khona ukuthi ibandla leZANU-PF alila ntwense ngoba njengoba engumlandeli walo yena naye ukurongo elikwenzayo eyakubona angikaze ngimuzwe nje mhlambe ephikisa njengoba ubaba ugawule uyaphikisa ukuthi ikhala leyiwomvu ame ngokuthi imnyama kodwa ibhejile sonke abantu sibhejile ukuthi imnyama so ngithi kuye baba uChuma hhayi igalelo lakho siyalizwa mpela okubuhlungu nje ukuthi akusuwena ophetheyo lawe nje uyabukhulumela for ukuthi usemsebenzini kodwa iqiniso lisemehlweni akho sengathi ke ungabamba kanjalo
shema lawa Mr. Mothamadanda ibugwala lobo
khuluma ngenye indoda ungathi uthathele umfazi
it's a competition let's compete let's see who othandwa ngabantu kungela msindo
phela nina into eniyenza abantu bezano yimpi
ishamiseka la mpi
akayisukela umuntu DCL yenza isukela umuntu yokuthi khoxuluke
yini lidengeka ukuyipoko wena uhambe ebusuku uzingela abantu ongalali uhambe kuthumba abantu
ngiqedile ilizwe the youth will revive the country.
Izolivusa ilizwe lina libadala liqede ilizwe laligugisa yonke into esiyenza ngenkani izibhakela nje into yena
zale bona abantu basithethe sizela abantu abantu abangamakaza so babuye labantwana legoli bebuya besitshiyela umuntu wakhona ehamba egoli engasaphenduki engasafoni sisale labantwana sizifundisela kathi esinxa sithi siyabazamela ama-base certificate sibe sesecondary manje form 1 asisatholi ama-chances okuthi sibatholele ama-base kuthiwa thina sidinga unina kathi unina mayekhambe wadliwe egoli shiwo abantu abami ngingambona ngapho unina womntwana so bengile sikhalazo sokuthi abantu abami kasicela lisincede lisinike enye indlela ukuthi kumbe singabathathisa laphana endaweni okuthiwa ngunina laphana kube yispesi esisala singabhalwanga kodwa kubhalweni i-guardian parents eyabe engumuntu ogcine lowo mntwana eyisihlobo ebe ngiyothathisa umntwana ngoba abantwana bayahlupheka sizagcina siyile thina esithi esihlezi labantwana siya kulokhu ekunjalo abantwana behlupheka besicela usizo lisisele konale emahofisini amakhulu ngoba umnanka wagwayo besiphendule sibesincede bengasiphenduli lisincedise sibe ebantwaneni abancane abazalo legoli ngiyabonga
ngibonani Studio 7 lijani ngapho thina apha sibona kuyagodola sibe singadaba nxa lonke libhila bonke ontungameli inkomo ujaha lwakohobe siyalibingelela lonke be-Studio 7 ngicela ukwazi lapho ukuthi thina ngapha ekhaya sihlezi emakhaya ngapha asilakuzwa okuninginingi kodwa nanko phela silabantwana esibagcinileyo abantwana laba abalabo nina onina bahamba basishiya baziya lapho abakhona nxasithi sifunithatha ama-birth certificate siyalelwa siyenze njani
linjani balaleli be-Studio 7 libingelelwa nguNhlanhla Mahlangu elubhane emalungu kuleli lizwe eBotswana sekunzima kakhulu sitshona sivalelwe ezindlini lamapholisa bayasihlupha lebhoda livaliwe ngabe ibhoda kalivalwanga hatshi bantu ngabe sesibuyela kithi manje uhlupho ibhoda livaliwe khathesi akulakuthi sizabuyela njani emuva hayi ndisathwala nzima kuleli lizwe
sanibona abantu bakithi linjani ngezindawo hhayi mina njengombono wami le ndaba yegugurawundi ukuze iphele ilungiseke mina ngicabanga ukuthi abantu bayebhalakho straight lapho kwabulala khona abantu abaningi abantu bayimba la amatambulwana amatambulwana engcwatshwa kutsha loba abe sengcwatshwa kutsha ngicabanga yinto eright kakhulu abantu la ukhona bazabe bahlangene bebe baningi abantu bebizane bayehlala endaweni eyi-1 behlangene ngoba vula umhlaba wonke emandebeleni yonke indawo ngamathuna kuphela abantu ababulala iZANU-PF ngangcono ukuthi umnaka ngomayisa ababulala ehle ebabulalele khona lapho plus bengaceli bengasabi ukukwenza abantu bakithi ukuthi into ebabulalayo ikusaba ngangcono baye babulalela khona lapho nxa ebabulala ngoba abantu bakithi nxa bengasayenza kanjalo kulokukhulunywa ngemlomo besaba ukwenza labo abadala yibo kumele bezezele beqoqale ngobuningi babo
la labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inkulumo phakathi kwabezombusazwe kwele Somalia phezu kokuthi ukhetho luza kwenziwa nini zibikwa zingaphumanga lalutho. Abachayeli bezimota ezithwala impahla kwele South Sudan bavikwa sebekhalale umsebenzi ngoba besithi kabafikelekanga. Sizigqibe ngodaba oluphathelane leMelika. Umongameli Joe Biden wethule amanyathelo ayisithupha athi uzawathatha emizameni yokwenqabela ukudutshulwa kwabantu mahlayana kulandela ukubulawa kwabantu abazinkulungwane ezilitshumi lanye 11,000 eMelika phakathi kwenyanga ezintathu kuphela ezedluleyo. Amanyathelo la agoqela ukuqinisa ukuthengiswa kwensimbi ezichiyeneyo ezokwakha imbobho ebulenjini be-internet okugcina kusenza ukuthi nxa umuntu engaganga ngalowo mbobho engabanjwa kalula ngoba uyabe ungabhaliswanga. UBiden ukhuthaze njalo idale lephalamende ukuthi lithathe amanyathelo kuqedwe ukudutshulwa kwabantu mahlayana osukuyinsakavukela. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe ohlala khonapha eMelika, umnumzana Dan Moyo.
Kuyadabukisa kakhulu ukubona ama-statistics afana lalawo akhuluma ngokubana sekule more than 11,000 abantu asebefile so far kulomnyaka bebulawa imibhobho. Siyazi ukuthi imibhobho lapha e-America ivele iyi-problem kusukela kudala. I think i-mentality yesi-cowboy eyayiphilwa nabantu be-America ukuthi vele umbhobho kwakuyinto ukuthi vele le lingaxabana umuntu sephomba ukudonsa umbhobho usekudubula ma ekhona ekwanisa ukudubula. Into esibona isenzakala kakhulu and njalo kulama-gang amaningi la kumasithi amaningi silokubona endaweni esifana labo Chicago. Siyinto vele evamileyo kakhulu ukuze kuthiwa kube lama-shooting ama-gangs esilwa edubulana. Uhulumende kuzomele athathe amanyathelo aqinileyo kakhulu against gun violence loku-restricta ukuthi impopo le itholakale kalula, njalo futhi kumele bafake ama-sentences aqinileyo kakhulu ukugweba abantu ukwenzela ukuthi at least abantu besabe ukuthi baphombe ukusebenzisa impopo nje.
Singabona ama-Republicans lama-Democrats ehlangana yini edinga indlela zokuqeda udlakela lolo?
Kunzima indlela iyakhona inzima ngoba ama-Republicans amaningi athola i-campaign finance yabo eningi from i-NRA, i-National Rifle Association. I-NRA ivele yona i-protector i-business yayo yokwenza imibhobho vumelani lakho ukuthi kube le mithetho e-restrict abantu ukuthi babe le mibhobho. So sizobona ama-Republicans ngoba bethola i-support, i-financial support from i-NRA. Sizobona bentsara lapha ku-Senate ukuthi bavumelane lalokhu okwenziwa ngu-Biden. Njengoba esho u-Biden ukuthi ama-executive order yes ayanceda but temporary ngoba akuyabe kungasiwo i-final mthetho. So kuyabe kumele ukuthi kubhalwe umthetho ozovimbela izinto zenza ukuthi kube lama shootings.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Amabutho amazwe akuSadak agoqela weZimbabwe aselungiselela ukuyaphatheka empini yakwele Mozambique encedisana lohulumende walelo lizwe. Imuli yowesilisa obulawe ngamapolisa kobulawayo Nyakenye, umnumzana Paul Monakopa, isimangalele umphathintambo wendaba sasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe, isithi ifuna ukuhlawulwa imali engange $436,000. Kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 kuleli izolo, njalo kwatholakala abafundi besikolo se-Sacred Heart eMathebeleland South abangu-55 belomkhuhlane lo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Eyami impelasonto isiqalisile. Yimi, untungamile inkomo.